isenzo seSouth Africa siyinto enhle ukuthi kube khona abasukumayo nxa kunento engahambi kahle. So ngibona mina kuyinto eqondileyo ukuthi basukume bamele ukuthi kakuhambe kahle. Kodwa siyazi futhi ukuthi okunye bathi nabo bancedisane lePalestine, njengoba iPalestine vele isaziwa ngokuthi incedisa ikakhulu iANC ngesikhathi silwa le-apartheid. Ngenye indlela kuyikuthi bathi payback to ilokhuzeni Palestine.
I-Israel yona isithe hatshi izahamba iye kumaphambi wedaleleli njalo isethe sayiSouth Africa umlando wokuma labahlamuke kumbe ama-terrorist. Ukubona njani lokho?
I-Israel ingahamba iye kumedaleni lakhona, kodwa-ke umbuzo yikuthi kuyini okuzaphuma lo, ukuthi ukuya kwayo kulelo dale kuzasiza ngani? Ngoba kulelo dale nxa ungathi uthandwa ngomelika labanye kuba lobunzima obuba khona. Then-ke ibisihlupha-ke futhi indaba yokuthi ngenye indlela iSouth Africa kutsho ukuthi layo isihle yazitsho ukuthi isiyisitha se-Israel ngokuthi iye kuma le-Palestine. Nxa kukule ngxabano ekhona kujayele ukuthi kuhluphe vele ukuthi kuhle kube labathi thina sisekela lelu hlangothi kumbe kasisekeli lelu hlangothi, ngoba nxa selifuna ukuthi lenze inkulumo zokuletha ukuthula kujayele ukuthi kube lobunzima obukhona khonapha. Ngicabanga ukuthi iSouth Africa engxenye indlela ekwenze ngayo kungabe kulalapha okusilele khona ekutheni nxa sokudingakala umlamulankunzi ukuthi bancedise khonapho. Ngoba ungakukhangela le Hamas njengoba kuliwa layo ekwenzayo okunye kuyabonakala ukuthi akukho kuhle. I-Israel layo iyenza ukubonakala ukuthi akukho kuhle. So-ke kube kuswelekile ukuthi ngaba amazwe wona lawa labo America labo South Africa kube ngabantu abathi impi ayiphele bengazange bathi thina sisekele ubani. Engxebe kungasiza ngaleyo ndlela.
Idale elikhokhelwa yi-United Nations ubona sengathi lilamandla na kulolu daba?
I-United Nations mina Ncube angiyithembi, ngoba i-United Nations kulamazwe vela yiwo ikakhulu nxa sikhala inhlanganiswe njenge-NATO kwi-United Nations kujayele ukuthi kwenzakale okufunwa yibo. So kulobunzima kukuthi uyithembe i-United Nations ukuthi khona izangena. Ungacabanga ukhumbule ukuhlaselwa kwe-Iraq ukuthi i-United Nations yayinga. I-United Nations ingayenza njengokuthi iye kuma layo nje khona lokho okokuthi ingasolwa, kodwa kungela msebenzi o-effective, ngoba i-United Nations bekumele ukuthi ngabe sizofika namhlanje ngesikhathi esiyasihlala ikhona, bekumele ukuthi ngabe ingathi stop it ka-1 izinto ziyema.